ukuvezwe ngumphathi intambo wezokwethula kwembiko omnumzana Jennifer Muswere ngesikhathi kuphela umhlangano wedali labaphathi intambo owecabinet izolo. Umswere uthe uhulumende usethole imbiko ethi kuza kuba lezulu eliningi phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho esithi lizadiliza okuningi kakhulu endaweni ezandisa ukuba lesiphepho.
The nation is advised that riverine flooding may be prevalent in most flood prone areas during
ngenxa yezulu elinenge eliza kuba khona elizweni, uhulumende wazisa ukuba kuza kuba lesiphepho esilakho ukuphazamisa izindlu lempila kahle kaZulu. Lokhu kuza kwenzakala ngozibandlela kusiya kumbimbitho kumnyaka ka-2025.
Umswele uqhubeke esithi uhulumende ulungile ukuba ancedise labo abalakho ukuhlaselwa ingozi yomona ozadalwa lizulu leli. Uthe uhulumende uselungiselele ukuba kungaba lombane omkhulu, imifula egcweleyo, loba yiwuphi umona uzathwala abantu ebase endaweni ezivikelekeyo. Ingcithi endabeni zokulondolozwa kwemvelo nokuvikelwa kwengozi zithi uhulumende uyaphosisa njengoba akukho okuningi osokwenzakele endaweni ezifana leChimanimani, Pinge laseBuyera lapho okwenzakala khona izehlakalo ezifanayo. Enye yalezi ngcithi esebenza ekolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Richard Chuma uthi kakhulu ukuba uhulumende ulungele udubo lolu.
Uhulumende wandisa ukukhuluma kungela okuningi akwenzayo. Ungakhangela esikhathini esiningi siyafika engozini lezi njalo zithola abantu belibele, yena uhulumende abe lokho ephonga ukukhuluma nje engenzi lutho.
Osekele umnumzana Chuma owasebenza kugatsha lwe-Civil Protection Unit umnumzana Mlungisi Manala uthi kumele uhulumende aveze imali ayibekele uhlelo lolu.
Uyabona ukuthi nxa kungela imali ebambekayo ebekwe eceleni ukuba kulungiswe lokhu asindawo, ngoba okuqakathekileyo yikuba uhulumende ufuna ukubeka imali engakanani engozini lezi.
Isakhamuzi seChipinge uNkosazana Nomalanga Dube ongomunye wabantu abasinda kungozi yesiphepho eyenzakala ngo-2019 uthi akukho okuningi osekuguqukile selokho kwenzakala lingozi.
Selokhu sahlaselwa ama-floods ngomnyaka ka-2019 akulo kwenzakalayo. Kuza kulungiswa lokho, abanye balahlekelwa zimpahla, abanye izihlobo, kodwa akula okwenzakalayo.
Abaningi bathi kumele uhulumende atholele abantu abahlala endaweni ezivame ukuba lesiphepho ezinye indawo zokuhlala. Kusenjalo, ekhuluma emhlanganweni munye uhulumende wazise ukuba usemise ukwenjwa kwegolide okwenzakala emifuleni lasezihotsheni elizweni. Wazise ukuba wonke umuntu okugoqela labo abalamaphepha okwemba okusemthethweni abasavunyelwa ukwenza njalo enzikini yemifula njengendlela yokuvikela imvelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngilondoloza Ndlovu.